abantu babuye ngobunenge bebengazani kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tswandira emzini wakhe uManikwa eBuhera baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa kwase kusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli uMnumzana Raila Odinga waseKenya bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa kwathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia bonke bebevumelana besithi uMuyi uTswandirayi ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi iZimbabwe kuphela hathi ibandla lakhe kuphela kodwa izwe kazi lonke eleAfrica.
Kuyini okunye okwenzakeleyo sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu?
Yesibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe utshayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acatshe khona kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisele ukuthi ngabe kuthiwa beseduze bebezambulala lokumbulala ngoba bethwele abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe uEmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ayezibalisa uOpa Mchinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. Kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisi le washe waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona kodwa akasanelisanga ukuyafika emzini kaTswandirayi ukuthi ayelugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School. Okube yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwakuqala ukhuphe tshaywa ngincane ngikhumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya.
Unkosikazi kaMuyi ke uElizabeth ubekhona yini?
Unkosikazi kaMuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kokachamisa nguyo omtshile ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ibingeyokududuza unkosikazi Tswandirayi leyana elodumbo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade zisethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ufelwe nguye olahlekelweyo. Umkhokheli we-ZCTU singakhumbula kuhle i-ZCTU kulapho yiyo eyazala i-MDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulo mkhosi wahle wathi bhadla wathi uMuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi iziphathamandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko wokuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kuMuli yakoTswandirayi baxolise ngezenzo zabo abazenza uZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside.